So we see card descendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza siseWashington DC.
Amukelani njabulo kustudio 7 ngolwesithathu mhlaka 10 kuLwezi 2021 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje,
umhlaba kawunoni, umhlaba kawusuthi. Silahlekile kakhulu koBulawayo ukubhubha kukadokotela Muriel Falala. Udokotela obesiza abantu abaningi kakhulu, omama abaningi kakhulu basizile, ubelethisa abantu abaningi. Umuriel besebenza labantu, abantu bebazi, ube uthanda umsebenzi wakhe.
Umoyi udokotela Muriel Selma Falala osanda ukubhubha unikwe inhlonipho yeqhawe lenkululeko yesizwe e-Liberation War Hero njalo ungcwatshwe namuhla.
Masikhangele i-economy ngibona njengani kungasinceda, kodwa esingakwazide ukuthi nxa sebeqedelane izivumelwano zabo zihamba kanjani, zinceda kanjani emphakathini.
Umhlangano we-Joint Corporation Meeting phakathi kweleZimbabwe leMozambique uqalisile namhla eHarare, lapho okuhlafunwa khona eziphathelane lokuthuthukisa umnotho wamazwe omabili. Uhulumende uyagcizelela ukuthi udubo lwemikhuhlane yengqondo elizweni luyakhuphuka. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kunomsakazo. Udokotela Muriel Selma Falala obedume kakhulu koBulawayo isazakala ngokusebenzela uZulu obhubhe ngeviki edluleyo unikwe inhlonipho yeqhawe lenkululeko yesizwe e-Liberation War Hero nguhulumende. Lokhu kubikwe lilunga le-Politburo kubandla leZANU-PF. Umnumzana Chinga Dube enkonzweni yokuvalelisa uDr. Falala e-Amphitheatre koBulawayo. Intatheli izindaba e-Studio 7, u-Ezra Chisa Spanda usethulela lolu daba ngogcweleyo.
Izakhamizi zakoBulawayo ezigoqela iziphathamandla zikahulumende, abazempilakahle nakwezinye inhlangathi zempilo babuye ngobuningi babo bathi gwaqa e-Amphitheatre bezovalelisa uDokotela Falala. Iningi labakhulume emngcwabeni kaDr. Falala baveze ukudabuka kwenhliziyo besithi lokhu kulahlekela kwalomhlubulo welizwe kanye lelizwe lonke ngumuntu obesebenzela uZulu. Unkosikazi Judith Ncube umphathi ntambo wedolobha lakoBulawayo ngomunye wabo.
Silahlekelwe ngudokotela wethu, udokotela osebenze kakhulu lakoBulawayo, osebenzele isizwe. Siyithanda ukukhala kunye lemuli imuli akufanayo, sichela ndawonye. Imuli kaBulawayo, imuli emathibheleleni ilimazile kakhulu.
Dokotela Falala ube lilunga lenhlanganiso zempilakahle eziningi kweleZimbabwe lakuze kwazi le-Africa. Umphathi wesibhedlela sempilo uDokotela Solwayo Ngwenya usebenze kakhulu lo muyi.
Silahlekelwe kakhulu ngodokotela Falala, ube ngumuntu oncedisa kakhulu abantu lapha koBulawayo. Belethisa omama, ngudokotela oqakatheke kakhulu. Sizasala sidubeka kakhulu lapha koBulawayo. Sibuhlungu kakhulu ngokuthi namhla simbekile phansi, ufe ngengozi yemota esizwisa ubuhlungu kakhulu.
Unkosikazi Emily Sibanda omunye owasizwa nguFalala oveza ubuhlungu abuzwayo ngalimfa.
Udr. Falala wanginceda kakhulu. Ngangijala ukuhamba khonaphana egalanas lo mntana nami, she's asthmatic and ngelanga lona lelo she had a very severe one and I almost lost umntana nalo. Ngathi ngifika la wase wambona vele phakathi khonaphana, wase waphuma wamelela phandle. From there wase wamthatha sibili waba live for 1 full hour lokhu ehlezi eceleni vele emmonitor ibona ngoba i-oxygen yakhe yayisiphansi.
Udokotela Falala ubesaziwa kakhulu ngobungcwethu bakhe bokubelethisa kuhle omama. Unkosikazi Lucia Dube ebengumngane kadokotela.
Ubengumuntu oqakathekileyo kithi, ikakhulu thina abantu besifazane. Wabelethisa abantu abaningi, abanye namhlanje sebeze labo bengodokotela abadlula ezandleni zakhe. iBulawayo ilahlekile bakithi.
Umsakazi olodumo ononceba Mkandla wasebenza kuhlelo zempila kahle edolobheni lakobulawayo lomuyi.
Umhlaba kawunoni, umhlaba kawusuthi. Silahlekile kakhulu kobulawayo ukubhubha kukadokotela Muriel Falala. Udokotela ubesiza abantu abaningi kakhulu, omama abaningi kakhulu basizile, ubelethisa abantu abaningi. UMuriel ubesebenza labantu, abantu bebazi, ubewuthanda umsebenzi wakhe.
Udokotela Falala wahamba empini esemncane ekubandla leZapu eZambia, wasuka wathunyelwa eRussia ukuyafundela ukuba ngudokotela. Ekutholeni uzibuse usebenze esibhedlela sempilo okwesikhathi eside, wagcina ivula isakhe esibhedlela njalo ubhubhe eseleminyaka engamathumi ayisithupha lasishiyagalolunye 69. Esengumqondisi weGallen House ekhokhela odokotela abaningi. Usebenze njalo labanye odokotela abagoqela odokotela usururu abaqalisa uhlelo lwe-family medicine kobulawayo, njalo befundisa abanye odokotela abafuna ukuba zingcwethu kwezokwelapha ekolitshini elikhulu ele-National University of Science and Technology, NUST. Ulahlekelwe ubulawayo muhle uZulu esithi kailale ngokuthula indlovukazi. Ngimele iStudio 7 ngapha ngokubulawayo igama lami uEze Jesus Banda.
Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kubhobhe oyedwa ngeCOVID-19 ngokutshona kwelanga layizolo. Abahlolwe batholakala belegcikwane leli babengamachumi phose amane 37 abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lo mkhuhlane bedlula inkulungwane ezilitshumi lane 14,500, ukuthi abahlatshwe eyesibili bazinkulungwane phose eziyisishiyagalombili 7,800. Asebebhubhe ngenxa yalo mkhuhlane sebezinkulungwane phose ezinhlanu 4,600. Phakathi kwabatholakale belomkhuhlane lo izolo, oyedwa ngowesinye isikolo kobulawayo, kuthi omunye ngowesemanikaland. Umhlangano we-Joint Cooperation Meeting phakathi kweleZimbabwe leMozambique uqalisile namhla eHarare, lapho kuhlafunwa khona eziphathelane lokuthuthukisa umnotho wamazwe amabili. Amazwe la asayinelana izivumelwano eziyisithupha eminyakeni eyisishiyagalombili edluleyo, njalo aphakathi kokucubungula eziphathelane lokuthengiselana ezokulima lokunye okuninginingi emhlanganweni lo ozathatha amalanga amathathu. Ukuze sihlaziye ukuthi umhlangano lo uphathisa njani eZimbabwe, sixoxa lomnumzana Masimba Kucheva, ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe.
Ngibona njengakuqathi ngesibili ukuthi sibe lobudlelwano lamanye amazwe, kungathinelwa ukuthi iMozambique yini kumbe ngelinye ilizwe, kodwa nxa sikhangele iMozambique siyakwazi ukuthi ngomakhelwane wethu, njalo silobudlelwano obukhulu kakhulu ukusukela esikhathini sisempini laphana kukhulula iZimbabwe. So ngibona njenganobudlelwano luqakathekile kakhulu. Nxa sikhangele i-economy ngibona njengani kungasinceda, kodwa esingakwaziyo ukuthi nxa sebeqedelane izivumelwano zabo zihamba kanjani, zisinceda kanjani emphakathini, ikakhulu nxa sikhangele ukuthi zinceda i-economy yaleli lizwe. So ngibona njengani engxenye kumele kube kucaca esibili ukuthi nxa siyenza imihlangano enjengaleyi sincedakala njani nje ngomphakathi weZimbabwe.
Ye, ngezinye indlela isho ukuthi ngabe uhulumende ule ndlela ayazisa ngayo abantu ukuthi kuyini ilizwe elikutholayo kulezi izivumelwano, njalo kunganceda ngayo.
Kungasinceda nxa singakwazi ukuthi kule sivumelwano esithize ukuthi thina singancedakala njani njengosomabhizinisi kumbe njengabantu makhazi. Ngoba esikuvame sikubone ukuthi izivumelwano siyazenza, imihlangano siyayenza, kodwa asibone ukuthi ekugcineni thina umphakathi sincedakala njani. So kumele uhulumende abe le ndlela yokuthi asichasisele ukuthi njengomphakathi thina sizancedakala ngendlela eyithize, asichasisele ukuthi indlela yakhona iyiphi yankhona. so that thina njengosomabhizinisi kumbe njengomphakathi sibe sikhangelele imihlangano enjengaleyi njengoba isincedisa thina njengomphakathi.
Sesikhangela wonke amazwe ase-Afrika kumbe ku-SADC, yiwaphi angasiza kakhulu eleZimbabwe kwezomnotho?
Ngangikhangele bona njengani ilizwe elinjenge-South Africa ngoba i-trade earning iphakathi kweZimbabwe le-South Africa. IMozambique ingasinceda sibili nxa kuyikuthi siyafuna ukuthi sisebenzise i-experience yabo ku-mining njengoba sesithole i-oil. Sibona njengani layo iMozambique sithole i-oil. So singancedakala sibili nxa kuyikuthi siyasebenza kuhle le-Mozambique. Kodwa xa sikhangele into ze-trade ukuthengiselana, bona njengani ele-South Africa liphambili kakhulu, yilo elingasinceda nxa kuyikuthi sikhuluma ngendaba ezokuthengiselana.
Lo ngumnumzana Masimba kutsherwa ingcwethi ecubungula izomnotho welizwe esixoxe laye eseHarare. Uhulumende uyagcizelela ukuthi udoko lwemikhuhlane yengqondo elizweni luyakhuphuka. Abohlangothi olwelapha imikhuhlane le esibhedlela se-Paris Renyathwa Group of Hospitals bathi sebenanzelele ukuba iningi labelatshwa lumkhuhlane imbangela yikuthatha okudakayo. Intathu yezindaba yethu Mavis Kamoso ethulela lolu daba ngogcweleyo.
Lokhu ngokunye kokuvezwe emkhosini owenzelwe e-Paris Renyathwa Hospital Psychiatric Unit wokunikezwa impahla kwabohlangothi olwelapha imikhuhlane yengqondo ngabebhanga le-Ecobank. Lolu ncedo lugoqela imithi ebikwa isilela kuzibhedlela zikahulumende njalo ibiza imali eningi kulabo abayithengisayo kuma-pharmacies. Obe ngumhlonitshwa kulo mkhosi ngumsekeli kamphathintambo wezempilakahle uDr. John Mangwiro.
This donation by Ecobank goes a long way in alleviating the drug presence in the hospital here at Paris Renyathwa Hospital, and we are very grateful for those donations.
Lolu sizo esilutholiswe ngabe Ecobank kuzosiza kakhulu ukwehlisa udubo lokuswela imithi kulesi sibhedlela sase-Paris Renyathwa, njalo siyabonga kakhulu.
Ogcizelelwe ngumkhokheli we-Paris Renyathwa Hospital Psychiatric Unit uDokotela Fungi Majandu okhuthaza ukudinga indlela zokuqeda okubangela le mikhuhlane.
It's good to raise awareness, which is to talk, but it's very much more important to act after the talking, so that when we say bring patients who have drug problems, who have depression, they come and we treat them, but after they go home they become community, right? And that they're embraced, and that at least in the community they can go back and again contribute to their society and work as well.
Kuhle ukukhuluma imikhuhlane yengqondo, kodwa makungapheleli ekukhulumeni kuphela. Kumele sithathe amanyathela ngemva kwalokho ukukhuluma, ukwenzela ukuthi singabelapha labo abayabe beyigulile le mikhuhlane yengqondo, bayanelise ukubuyela emphakathini ukuya kuba yingxenye yawo njalo bamukeleke.
Oze emele abebhanga le-Ecobank umgcini sihlalo webhodi yaleli bhanga umnumzana Emmanuel Gwatizo ulandisa ngokubafuqe ukupha lesi sipho.
We are raising awareness on the importance of mental health and help reduce the stigma and discrimination in Zimbabwe. Research has shown that most people have a chance of having a mental health illness in their lives. Now the big question is, why is it that we don't talk much about mental illness in our everyday life? Why is there so much stigma and shame attached to mental illness? When people think about a person with physical injury, we show empathy and support towards them.
Sizama ukubonisa uZulu kwezokuqhakatheka kwemikhuhlane yengqondo kanye lokwehlisa udubo lokukhethwa kwalabo abagula lomkhuhlane eZimbabwe. Inhlolisiso esithe yenziwe iveza ukuba umuntu wonke unakho ukuhlaselwa yilo mkhuhlane wengqondo empilweni zabo. Umbuzo ngothi, kungani singaxoxisananga ngalolu daba lomkhuhlane wengqondo njengalokhu okwenzakala kweminye?
Unkosikazi Nosipho Mangena waseCoventry Park koBulawayo uthi ubhubhane lwe-COVID-19 selungezelele kulolu dubo.
I-COVID-19 le ithina njengezakhamizi ikakhulu thina esisekhadri pakhi isi-affecte kakhulu njalo thina njengabazali endaweni entsha esiphila kiyo ekhadri pakhi sigcine sesiphila njengabantu abasendaweni ezingasiyabo abangani baphakathi kwelizwe elingasilo lakibo nje sikhuluma ngomhlaba jikelele ngoba yindawo entsha siphila ngokupheka ngegasi siphila ngokuthi amanzi siwadinge
abekade bekulomkhosi ogoqela uhulumende bavumelene ukuba kumqoka ukuthi inhlangothi ezijiyeneyo zihlanganyele ndawonye ukudinga indlela zokuqeda udubo lwemikhuhlane yengqondo esisanda eZimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumenzi isigama.
Kulabanye abeZimbabwe abathi amanye amabandla aphikisayo abunjelwa ukuphanda imali kube lamanye alenjongo yokuvuselela umbuso welizwe leZimbabwe. Bathi kuyadanisa ukuba amanye amabandla abhidlika ngemva kokhetho. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
Abaqhuthuza ukubunjwa kwamabandla aphikisayo amaningi bakhuqela elezaphu elikhuphelwa ngumnumzana Sibangelizwe Nkomo, umntakamoyi uJoshua Mqabuko Nkomo. Umnumzana Patrick Ndlovu wokubandla leli uthi amanye amabandla aphikisayo adinga imali kuphela.
Abantu nje abazidingela imali, abantu abazidingela esingathi political relevance, ngoba abaningi bakhona kabaziwa kwezepolitics. Abantu nje abazidingela imali ngoba lamavoti abazawathola akangeni, akafiki i-threshold ye-parliament ukuthi bathole i-political funding ku-government. So sibona nje abantu abathemba ukuthi nxa bebhalisile ukuthi bazenkokheli zamaqembu epolitiki baze bezathola ithuba lokuthi bangene ku-Poland bathole ama-pinkip lama-allowance. Hhayi, siboni nje ukuthi babuya nje ukuthi bazoncedisa ukuthi sikhulule ilizwe. Abaningi futhi abanye amaqembu akhona ngabalaba ababunjwa nge-state security agents ukuthi bazodunga amanzi nje kwezepolitiki kube lokuxokozela. Uthole i-ballot paper lilide lingangengalo yomuntu.
Umnumzana Nhlanhla Ncube omunye wababumba inhlanganiso ye-Freedom Alliance uthi kunenge okwenza kubunjwe amabandla aphikisayo eZimbabwe.
Amanye abunjwa libandla elibusayo elezano ukuze adunge amanzi, kube sokusiba lamanye futhi abunjwa ngokungahambisani lalawo ayabe ekhona, kuyikuthi lawa khona awabameli abantu, kuyabenza ukuthi babumbe amabandla abo. Abanye futhi kuba zingxabane ziyabe zikhona kulawo mabandla akhona. Abanye kube lubandlulula abayabe lubona emabandleni lawo bese bephuma babumba wabo. Abanye futhi nje kube yikuzithandela izikhundla.
Unibe uphinde wathi
kukhona abanye esingathiwa ngabadinga imali, njengesikubona kusenzakala kuPollard abantu asebephiwa ama twin cape khona kana kungabenza abantu babumbe awabo njengokhetho luzayo singawabona ebunjela khona lokho. Amabandla ajwayele ukuthi adilike isikhathi esiningi, adilizwa kakhulu yikuthi ayabe ebunjwe kungelezi zizathu eziqinileyo kungekho akumelayo esingathi ideology. Amabandla khona abunjwa amanye ngabangane nje, abanye babumba kungumfazi lendoda babumbe ibandla lawo. Amabandla lawo siwabona engayindawo, kodwa amabandla abunjwe ngalokho esithi yi-ideology kumbe izimiso eziqinileyo, awangeke ayisiwo adilikayo. Yilawo amabandla alokuphila okude alekusasa oyibonayo ukuthi ikusasa le ilokukhanya phambili.
Akunamthetho ovimba ukubunjwa kwamabandla eZimbabwe. Lawo athola amavoti athe xaxa kukhetho anuka ngukulumende imali yokuqhuba inhlelo zawo phansi komthetho we-Political Parties Finance Act. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngoGibbs Dube.
Live Talk namhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela okwenziwa ngabadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
E
ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Elo Melika lithi seliqinisa umsebenzi wokulungiswa kwejekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 elebooster elizahlatshwa labo abahlatshwa ekuqaliseni kwalolu hlelo. Libika njalo ukubana lokhu liqinisa umsebenzi wokuphathisa amazwe asathuthukayo ngoncedo lwamajekiseni lawa ukuze lawo afinyelele kuqedeni lolu bhubhane ngonyaka ozayo. Unobhala obona ngobudlelwane bemelika lamanye amazwe omhlaba uSecretary of State Antony Blinken wazise ngaleli nyathelo izolo esithi kunje, sibe lesivumelwano lenkampani elungisa imithi eJohnson and Johnson ukuthi ithumele amajekiseni endaweni ezilempi. Ukuthuthuka kwamsebenzi wokulungiswa kwempahla kusetshenziswa imishina yangalezi nsuku eye-technology kubikwa sokuphathise kakhulu ukwenza impilo yababe umbutho kwelemelika eminyakeni engamashumi amabili edlileyo ibe lula. Uhlangothi olubona ngababe umbutho olwe-US Department of Veterans Affairs luthi kulabantu abazinkulungwane ezingaba ngamakhulu amabili lengxenye 250,000 abalahlekelwa yingalo kumbe unyawo kusukela ngonyaka ka-2000 kubangelwa yimikhuhlane enjengeyithukela i-diabetes. Kodwa ngokuthuthuka komsebenzi we-technology iningi selenelise ukuthola ingalo, inyawo nokunye zokuzikwazela eze-prosthetic aselenelise ukuzihambela nokuzisebenzela. Abantwana bedlula amashumi amabili abafele engozini yokutshela esikolweni edolobheni leMaradi kweleni nje babikwa bengcwatshwe izolo. Abantwana laba kade beleminyaka ephakathi kwemithathu nethoba minembili yokuzalwa babhubhe ngomvulo walimala kakubi abambalwa. UJose Maria Neves webandla lama-socialist ugcotshwe ukuba ngumongameli weleCape Verde izolo. UNeves uthembise ukuqinisa ubudlelwane lamazwe angentshonalanga yezwekazi ye-Afrika kanye lamanye amazwe akhuluma isiputukezi, njalo wathembisa ukuqinisa uzinza lokulondoloza ukuthula elizweni lakhe.
Namhla kuhlelo lwethu ku-Diaspora Forum esikhuluma khona lezizalwane zeZimbabwe sixoxa loDuduzile Ndlovu owazakala ngegama lokuthi Ladi kwezomculo. ULadi useqale njalo ukulingisa. Asizweni ekhuluma loChris Gande weStudio 7.
Sanibonani, qala mthando wokungelela ngibonge njalo ukuthi nje nami emsakazweni. Mina ngidabuka eKhezi esigabeni seMasango kodwa ngakhulela koBulawayo. Intombazane ethanda umculo, ngineminyaka engu-31 kodwa okwamanje ngikhuluma ngeSouth Africa lapho ngisebenzela khona.
Ungasitshela ukuthi kwezomculo lapha usucule ingoma eziningi okunganani, njalo lo mhlobo wengoma siyabona ukubana uke wacula umculo kamasikandi kodwa usuguqukile. Ungasichazela nje ngamafithane ukuthi kuhamba njani?
Kwezomculo ingoma engilazo ngile album kamasikandi engayikhipha ngo-2010 enezingoma ezingu-8 album yegospel masikandi. Ngase ngitshintsha-ke from kumasikandi ngingena kulo mculo wamanje we-afropop lamapiano. isizathu sokuthi ngintshintshe ukuthi uMaskandi ngabona sengathi abantu abawuthanda kakhulu ngabantu laba abakhulile, abantu abadala kakhulu, imajority yakhona bekungabantu abadala. So ngase ngithi mina okay, and mina lapho bengibizwa khona ukuthi ngizoperforma bekungena nje iy'ngane, abantu nje abakhulile nje kancane. So ngase ngibona ukuthi okay, ngizame ukuthi ngi-accommodate wonke umuntu. Ngabona kungcono ukuthi ngenze i-afropop, ngenze njalo namapiano, just to accommodate everyone. So ngaphuma kumaskandi ngase ngingena kumapiano e-afropop.
Abalandeli bakho bakhangeleleni ngekhisimusi, kukhona yini obaphekela khona?
Kukhona kakhulu. Into engizoyisho ukuthi abantu balindele into emnandi engiyiphekayo. Ikhona ingoma engizoyikhipha ekupheleni kaNovember ezojabulisa abantu nje, kube mnandi uDisemba wonke. So kukhona ingoma ezayo abantu bayilindele ezoba mnandi kakhulu. Into engiyibhekele ukuthi ngijabulise ama-fans wami nabalandeli abalandeli bami nababonke abasupporta uLadi. Umsebenzi wami nje ukuthi ngibajabulise. So khona okuzayo engiphekayo, and ngiyajabula, ngiyathemba ukuthi futhi abantu bazoyithakazelela kakhulu.
Ududuzile Ndlovu owazakala ngelokuthi Ladi ubexoxa lo Chris Gande weStudio 7 ecingweni eseJohannesburg kwele South Africa. Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela uDokotela Muriel Selma Falala obedume kakhulu koBulawayo, esazakala ngokusebenzela uZulu obhubhe ngeviki edluleyo, unikwe inhlonipho yeqhawe lenkululeko yesizwe e-Liberation War Hero. Umhlangano we-Joint Cooperation Meeting phakathi kwele Zimbabwe lele Mozambique uqalisile namhla eHarare, lapho kuhlafunwa khona eziphathelane lokuthuthukisa umnotho wamazwe omabili. Uhulumende uyagcizelela ukuthi uduko lwemikhuhlane yengqondo elizweni luyakhuphuka. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngosithandekile Mhlangano, sithi asidibaneni njalo ngo-6:30 kusasa ekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.